sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 19 ngobakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kungcwatshwa unkosikazi Dokozile Mathudu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathudu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo kweliza kwethulela umthethwandaba we-Constitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emerson Mnangagwa anqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kate Hoy wakwele Bhilitane uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Dokozile Mathudu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayelikhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathudu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi eyenziwa unkosikazi Mathudu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character. A devotee Seventh-day Adventist.
Umama uMathudu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathudu.
Omama Mathudu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF la kuhulumende. Kodwa intando ukuthi ngitsho uMathudu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu nxa ngikhuluma kade esinye ngisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senesi esikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ekhobhakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza futhi sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo konke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Lisela khona ukuthi kakhulu ikota omama lawo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhonaku engikutshoyo ukuthi kwisekelo sombuso uMathudu lapho babe khona balwisela kakhulu ukuthi omama babe khona, kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathudu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathudu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi eMathebeleland North.
Sibone besemngcwaba umama Mathudu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili umama uhlonitshiwe sibili kakhulu, babuyile abantu ngobuningi babo. Umsebenzi wabamuhle lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi nyamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa nabemuli. Leqiniso sonke umuntu ukhanyesile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathudu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obese saba uNkulunkulu bekhonza umama wengumsabatha kodwa lanxa ukuthi singapha emsebenzini womhlangano kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe abayikho khona ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elokulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama Matutu abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayithiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizwe lelakithi leleli.
Lo umnumzana Belief Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 esecholojo. Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kudaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu eliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki epheleleyo. Umanyana weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Thabita Khumalo isikhulumele sebandla leMDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo lo baba uChuma.
Ngiyabonga Chief ngokuthi ngikhuluma.
Ye baba Chuma siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba ngibe.
Yes
ngiyabonga Makhumalo njani mama?
Ikona mina yothi njani bani?
Hayi.
Yes. Yes siyabonga kakhulu siyazwana. Silesitshaye ke udaba lwethu baba Chuma liyayethula amaphepheni kusasa litshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well khona ukuthi into okumele yenzakale ngendlela yokuthi kona kwafakwa ngawo umthetho wangona bana into beyizihamba njani njengoba usazi bana uChief Justice uMalaba uyahlala phansi nabameli bekezani phezu labameli beMDC Alliance labanye ukubana bebonisane ukubana into meyimele ibanje njani wazi wafaka lelanga lango lesithathu ubana ilanga esolihleli ebana ungahlala phansi sogcula leyo ndaba ngakuke lathi ke ebandlelekuthiuthina amaqeda ethu ayenza kulokhu owakuphawuliwe obana kumele kuyenzakale.
Cela ubambe khonapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho so ungathi ke lina lifake njani khonokho?
Hayi lathi ibandla leMDC Alliance elikhokhela ngubaba u-Advocate Jamisa amaphepha amagqeda ethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abekhona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Kina into esikhangeleyo yodwa njengoba sasithilo asikanti esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngisitsho mina ngisithi kona nxa ushiye umthethwandaba ungenabufakazi obujwayeleyo umuntu uyaphuma afike embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto epoint outayo umbulele uyaphuma nje into azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show ungavele uqale ukwenza ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyokuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngokungizwe kuthiwa or ngokungibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye siyokuyo Makhumalo kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangele ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho kwethu khetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-V11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anaza ama-results i-5 days lezi singedlula sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ngwavela ubhantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazi nombolo asisazizwisisi
siyakuza kakhuluma khumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke ukuzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa ilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwani noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho ma
masibili hayi nawe ukuzaphuma impumelo ezaphuma asakheni live sike siyekele ukudlephana kwezintshontshelana sibulale ibusasa yabantu
abethu ye siyabonga kakhulu ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla lezanu PF lo mama-ke uthabitha khumalo owesikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bezanu PF zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and skepticism. And whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Kulokhu esisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lomehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweleZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngonkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane ubexoxa lo Mavela Simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Sengana masiva we
senziwe manje
ngela baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
ngelo kokobethu
singalithola njani izolo muhle kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke lamhla ke sixoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini nenhlanhla ngoba lo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhile line khona ngale ke kweLebotswana lezi ke zingcwethiza amasiko esintu baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyamukela kana
siyabonga kakhulu siyabingelela Dube
Dube siyabingelela abalaleli
yes qhasa ngama Dube umazakhela kuyini
umazakhela ngolwazi lwami ngumama lwana oyakwansa ukuthi omunye angayendi abesekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokhu ezala kuphela abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isite sokuthi ahamba ekhatshana yenda obabe belokhu bebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula nsiza kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzanqondisa utshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanta umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahlafuna ukuba ngubaba womuzi acine zihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele ikuthi uyazakhela ungubaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lo kuyana tamatiye besiyaphekela uthi uphekelwa kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontroller ebefuna ukuthi abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khonoko umadube uthi kulo mama onjalo
omama banjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana abazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo kwabo 50-50 silabane wethu abehlule ukuthi emzini wakhe abe le 50-50 atune sehlukana lo mama umbubaba behambe emtshiya engamtshiya umama asalaze ngumazakhela ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguyoku-steering yokhontrola yonke into akulaba bomtshela okokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyentambama omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zaluto
akusiko kundinda khonoko ke thisa
ye ngoba abaningi bakhona phela Dube kumele kunanzelele labo mazakhela kabafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe abafuni ukuhlunyezwa yindoda ngakho indoda isikhona semtshela okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bangakhangela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezozingenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisonihlamba yini madoda
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwami asonihlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singavala kolombo ke jesa wena ngubona kwakho asonihlamba
hayi asonihlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ihlamba sonihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokho akufisayo yena ngokwakhe ukuze ke empilweni yakhe ahlale ngothozi le i-happiness yeqathekile empilweni
ciba khonapho ke Matupe
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhuti uChisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunda okuningi from i-studio 7 qalisa kuhlelo lwensilenhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga Chisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile liline uMadube lezi-ke zincwedi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube
lilayoyes
ke sizwe ke uMike Hobe kuhlelo lwabatsha
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Namhlanje sibele nhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalana esakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithathe ikhefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanyamazwe siza ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okunenge. Mamkhize unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi ngiphilile siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize angitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa bengiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana ngaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track okusho ukuthi uhambo lami belizongilola bizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozobangcono kusasa nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibusiness lami ngilenze lithuthuke ngilenze lisimame libe ngcono. And ebengikulindele ngithola ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibusiness lami amacebo engizowathola lana ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibusiness lami bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile. Bengingakazi ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe.
Yes, kwi cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. Basikade bengakwazi ukuvota because kade be-international.
Right. Kule nto sengibele inhlanhla lokuxoxa la izizwana zeZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lolu iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi i-infrastructure lokho abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implement hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani wena you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Ngani sithi kanjalo?
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa they're giving us the tools policies. Awusidelele
ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, given the business and entrepreneur track and what we did from week 1 was to break down our businesses. So they said to us sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le ibusiness yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hi lami sengifuna ukuqala ibusiness lami sengifuna ukuthi hi maybe I enter into South African markets or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumakhi wobeke ixoxalo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program ye kwamanje ke sithayeke ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlale kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuluka kwamvangeli uMateyu sahluko sesihlanu indima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya uze ubone abanye lomuntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise baloyise badinge ukulunga, ngobana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, lo Nkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ulunga ngumuntu ozela ukubana impilo yakhe ingaza kibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni uwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde ushiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubandlulula abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathi sikhala manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ungcwatshwe lamuhla emathuneni ye-National Heroes Acre. Ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwakubona umnumzana Emmerson Mnangagwa anqoba khona. Oliver Lisemoyeni ngenjabulo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube Lilane.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.